Isenzo sika Douglas Monzora kasisethusanga kasisimangalisanga ngoba sivele sisazi njalo sihlala sisitsho ukuthi basebenza lezanu bayizanu encane. Yikho ke akusethusanga kakusimangalisanga ukuthi abonakale ke seVictoria Falls. Kodwa ke into enhle ngesenzo sakhe sokuthi abantwana beZimbabwe kade besacabangela ukuthi ayifuna ungumuntu oqondileyo ufuna ukulwela ilungelo lwabantwana beZimbabwe sebekubonile bonke ukuthi ke lowo muntu uyizanu njengoba sihlala sisitsho. Yikho wahamba eHarvest House lamasosha lamapolisi ehlomile bafika bamncedisa ukuthi athathe eHarvest House. Yikho ehamba esiya recall ama-MPs angasiwe ebandla lakhe ama-MPs awina angena ePhalamende nge-MDC Alliance. Yikho kwenza konke lokho encedisana lezanu. Sihlala sikutsho ukuthi hayi uMonzora yizanu, ibandla lakhe MDCT yizanu, bonke bayizanu, bonke labomakhophe. Yikho hayi bazange kusimangalisa, zange kusethuse nje. Uphume kwacaca ke indlubu iphumile khasini yabonakala ke dandalazi zisegcekeni ke. Akula muntu ongabuza ke umtshayeli wethelakitha ngoba uyabe khanya isegcekeni. Kumbe akula muntu ongabuza ukuthi imbuzi ngeyini iphakamise umsila. OkaDouglas Monzora uphakamise umsila, abantu sebebonile, abantwana beZimbabwe sebebonile ukuthi uyini.
Kodwa uyakulandula uMonzora ukuthi usebenza lezanu njalo uthi khonokho elikwenzayo ukumsola lisithi usebenza lezanu yikho azama ukukuguqula kupolitiki zeZimbabwe, ipolitiki zenzondano uthi kumele ziphele.
UMonzora uyazakala imbali yakhe abantwana beZimbabwe balayo. Ungumuntu ayisebenza lomzorewa, ukuthengisa kwakhe kaqalisanga kathesi, waqalisa kudala evele esebenza lomzorewa. Yikho ke kathesi uyaqhubekela phambili kesebenza lezanu. I-history yeZanu PF iyazakala ukuthi iZanu PF uyaletha umbhuqazo, yaqeda abantu eMathebeleland. iZanu PF uyaletha umrambatswina, iZanu PF uyacatshisa abantu lokho bangabonakala lamhlanje. iZanu PF uyeletha indlala la elizweni. iZanu PF yiletha inhlupho zonke sizibona zisenzakala elizweni. iZanu PF yiletha amaphotholo esiwabone senzakala. iZanu PF yiye eqotsha amalunga ePhalamende angena ngeMDC Alliance bebaxotsha besenzela ukusala beZanu PF kuphela ePhalamende. Yikho ke nxa yena sithi usebenza leZanu PF uqondile usebenza layo bebulala elizwe besiyaphambili.